Into angayinanzeleliyo uChinamasa yikuthi at the end of the day ukwalisa izizalwane zeZimbabwe ilungele lazo lokuthi zivote zikudiaspora kulimaza ilizwe leZimbabwe umkhonomi weZimbabwe kakhulu ukudlula zona izidalwa zeZimbabwe ezaliswa ukuvota kunye lamazwe lawa afake lama-targeted sanctions. UChinamasa yena kumele inhloso yakhe kube yikuthi right now yini okungenziwa ngokhulumende ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lenhlala kahle yabantu beZimbabwe. Izinto ezibonakala kwamanye amazwe njengama-human rights violations yizo izinto ezenza ama-targeted sanctions ahlale engakhitshwa. So uChinamasa yena ubona ngathi iZimbabwe at this time ngendlela ekiyo i-poverty elapho elawo yini amandla ukuthi izame ukuphikisana lama-targeted sanctions ithi yona ayisoze inikeze izizalwana zayo vote unless ama-targeted sanctions akhitshwe. Angiboni ukuthi iZimbabwe ku-position yona leyo yokuthi ibe le upper hand. IZimbabwe kumele ikwenze ukuthi ama-targeted sanctions aphume. Yilokhu wakhulunywa yiwo la amazwe afake ama-targeted sanctions. For instance, i-America ile Zedera Act iyachaca Zedera Act ukuthi yini okumele yenziwe eZimbabwe ukuthi ama-targeted sanctions akhitshwe.
Liza kwenzani pho?
Thina esizokwenza ukuthi sibuyele back siyokhuluma lo iDim Nangagwa njengoba wayengumuntu owavumelana lathi masikhuluma laye ngodaba lolu lwe-diaspora vote esithi yena uyavumelana lakho ukuthi abantu abangaphandle kumele babe lalo ilungelo labo lokuvota njalo futhi evuma lokuthi i-constitution yethu ka-2013 iyavumela lokhu ukuthi abantu abaku-diaspora bavote. So esingakwenza thina ukuthi sikhankase yena umongameli simfake ekhoneni ngoba angiboni ukuthi i-reputation yakhe uyafuna ukuthi damage abonakale njengomongameli olamanga, umongameli ongafeziyo izithembiso zakhe njengalokhu ayekwenzile size sihlangana la eNew York ngoba kuyi-public record eyaziwayo nguye wonke umuntu jikelele njalo futhi lama-video silawo ukuthi siwaphose futhi ku-public ukuthi bazibonele bodwa ukuthi umongameli wabo ED uyavumelana lathi ukuthi kumele kube le diaspora vote. So okusokuselelayo ukuthi thina sibonisane laye simboniswe i-advantage yoku nikeza izizalwane zeZimbabwe i-diaspora vote ama-advantage not only kuma-remittances esiwathumelayo but also even ku-foreign direct investment izimali ezibuya ngaphandle abantu beZimbabwe be-investa lapho njalo futhi le-goodwill okuyilethayo through umbono wamazwe ama-international countries ngoba abakufunayo bona ukuthi babone iZimbabwe isiba democratic, isiba more tolerant, isiba lama-electoral reforms asupporta i-freedom le-democracy.